Ekhuluma lentathe izindaba zemidlalo namhla emini uMatinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho esiqale khona sibe kwesinye isigaba komanje and njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjengeze Caps United which are self-motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi nibuzokuqala khonaphana singakabi kulesi stage sizo sona i-Caps naleyana abafana laba ayigijimisa njani bazayiphinda futhi kulipheli.
Iqembu lalendazi le-Caps United azancikilana ngesonto enkundleni ebhabha kwasiyo sokodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba se-Castle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Nicroot elizemukela khona elebulawayo Chiefs enkundleni ye-Ascot. Iqembu le-Chicken lizadibana lele-Harare City ngaseluveve. Iqembu le-Ngezi Platinum lizadlala lele-Bulawayo City ukuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele-Yata ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Shabane Mine lizadlala lele-Chapungu enkundleni ye-Maklans. Iqembu le-Dynamo lizemukela le-FC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu le-Triangle lizadlala le-Black Rhinos ngaseKippo. Kuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizajana lele-Herentals enkundleni ye-Vengere. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.